Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolusi hlanu mhla ziku 8/7/2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uhlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla. Kambe kukhona ukuzaphuma emhlanganweni lona.
Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali yenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe.
Ivandla lesisi lithi abasola indlela kwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho zimpehla zezanu-PF labalomona.
Kambe umbheni ngubani omaziyo eyimemba ye-CCCC? Kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi?
Kodwa abasola uhlelo lokukhetha abazancintisa bathi benza lokhu ngendlela yokwakha ibandla hathi ukulibhidliza.
Baba mafa, yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho egweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo? Thina sibhuci ubulawayo ngenyawo, sisenza i-door to door, sisenza umgwazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Umhlangano lo ubumelelwe izisebenzi zikahulumende ngamehlo abomvu ngoba zikhala ngokuthi zifuna ukukhwezelwa iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe alisathengi lutho. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo ukuthi kuyini abakukhangeleleyo emhlanganweni walamuhla.
Uhulumende uthi uzahlangana lezisebenzi. Ngicela ukuqondisa, uhulumende kahlangani lezisebenzi, uhulumende uhlangana labantu babo ababadingayo babafaka ukuthi bamele izisebenzi bakhulume. Uhulumende kube nguye obatshelayo ukuthi thina njengohulumende sizafaka okungaka, labana bese bebuya bezothi thina njengezisebenzi siyayamukela okufakwe nguhulumende. Engifuna sikukhangele okwakuqala, izisebenzi kazifuni ukungezelelwa iholo ngoba uhulumende iholo akhuluma ngalo yi-RTGS, Real Gross Time Settlement. Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali yenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe ngemali esiyisebenzayo ngokwakuqala. Ukuthi uhulumende uzahlangana lezisebenzi ngamanga, uhulumende uzahlangana labantu bakhe bakhuluma bakufunayo bencindezela izisebenzi.
Imali le uhulumende ake wakhuluma kumavika sanda kwedlula esithi uselikhwezele ngayo iholo, siyangena yini kumbe yiyo le elikhuluma ngayo namuhla?
Bavumbuluka besithi bona sebele mali abafuna ukuyinikeza izisebenzi umqamelo kuthiwa yikhushini. Balomqamelo asebefuna ukunikeza izisebenzi ukuthi ziqamele kiyo ukuthi zingabona ukuthi ziyadubeka ngoba umuntu oqamelayo uyalala. Ikhushini liyana ngokuyinto ukuthi abantu balale bavuke bekhohliwe ukuthi kwenzakalani. Uma Mvima ekhuluma wathi kakusoze kuthathe usuku ukuthi imali le ekhulunywa nguhulumende bayifake. Kodwa sikunanzelelayo emalangeni angambalwa uma Mvima uvumbuluke esesithi akulanto esikhulunywe phakathi kukahulumende labantu babo laba ababizayo be-NJNC. Esesukukhangela thina kathesi yikuthi uhulumende usefuna ukusebenzisa izisebenzi ukukhankasa okuyinto thina esingayifuniyo. Thina njengezisebenzi kasifuni ukusetshenziswa ukukhankasa. Sifuna iholo elizasenza senelise ukuphilisa imuli zethu. Kungabe uhulumende lo khona uyabuyela ngemva kwamhla ka 23 kumbe uhulumende lo khona kabuyeli ngemva kwamhla ka 23 kodwa izisebenzi zifuna iholo eliphilisayo. Iholo eliphilisayo izisebenzi sezalifaka sisebenzisa iTeachers for US dollar. Lapho sahlala khona phansi senza ucwaningo savumelana ukuthi imali engaphilisi sisebenzi sikahulumende encane phecelezi ukuthiwa yi-basic salary yi-$1,260. Lamuhla nxa sokulomuntu okhulumayo thina njenge-ATUS sikhangelela ukuthi sithole umuntu okhuluma ngokuthi iholo lezisebenzi seliyi-US dollar. I-US dollar leyo iqalela ku-$1,260. Nxa incane yikho sesingafuna khona ukukhwezela iholo. Nxa isenela liholo esiyabe silikhangela ukuthi lisiqondile. Sifuna ukukubeka mgceke uhulumende okhona lo ka-Emmerson Tambudzo Mnangagwa angafuni ukusebenzisa izisebenzi entweni yakhe yokuguguzela ukufuna ukukhethwa kutsha.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ARTUS. Umphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena akaphendulanga imibuzo yethu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkosi. Ibandla lesisi lithi abasola indlela okwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho oluzayo zimpehla zezanu PF labo labalomona. Abakhono nayo laba bathi kuyamangalisa ukuthi inkokheli emqoka efana labomnumzana Welshman Ncube, unkosazana Thabita Khumalo, umnumzana Tendai Biti kunye labanye abaningi-ningi abakhethwayo kodwa kwathi sekusiya phambilini kwathiwa kabakhethwanga. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abanye abasola indlela eyasetshenziswayo abayisibo malunga ebandla leli. Esipha umzekeliso abantu abanjengomnumzana Samson Mubhemi esikhulumelaye ngomvulo esola ukwenzakala ebandleni. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Mafa.
Mahlabe Zulu, kuyasithabisa ukuthi namhlanje sokusobala ukuthi ngobani abahlokoma i-division, abantu abafuna ukuthi bachithe badilize CCCC. Nango namhlanje ubaba uMbhemi uSamson ohlala eMagwegwe ede ngubodyguard kaba kamama uKhuphe kuMDCT uthe uKhuphe sechiye MDCT wasala elokhe kuMonzura esebenza into ze security. Namhla nguye sebuya ku radio yabantu studio 7 esithi umelele abantu abazondileyo labo abaphanjaniswa ngama appointments noma le selection yama candidate. Khamba uMbhemi ngubani omaziyo a member ye CCCC kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi abazama ukudiliza umphakathi wethu webandla labantu. UMbhemi uhlala eMagwegwe yibhodi waye ibhodi kati kamama uDr. Khuphe uthe uKhuphe sechiyane loMonzura wasala lokho ebambe esidukwini kusecurity yaMonzura simazi 2 weeks back ekuMonzura. Namhla nguye sencoma uPresident Chamisa kungani uyamkhalela kanti isizathu yikudiliza. Hayi, simtshayela ihlombe ngoba sezivezile ukuthi yibo abantu laba abathiwa ngama-influencers traders abefazi. Unguye oze wadinga nale le studio 7 ukuthi ezame ukusiyangisa kanti uNkulunkulu muhle sesembulele sonke ukuthi hayi kulabanye abantu abafuna ukudiliza CCC bezama ukuncedisa izalo ukuthi iwine. Ngalokho thina sithi Hayi bakithi kuliqiniso ukuthi lezinye indawo ezahamba kubi lapha lalaphana ngoba sasingananzeleli singakwazi ukuthi inew process le ihamba njani. Sithi mayuya ilale ngenxeba njengoba sizawina. Hayi bonke si abantu bazakhomodetwa kugovernment eyabithungabelwa ngubabuchamisa. Ayilale ngenxeba singalaleli laba abasidilizayo. Njalo abantu abanjengombhemi libananzelele yibo okuthiwa they've got crocodile tears. Abantu abathi ngani bayakhala bona behleka phakathi bemomotheka. Ikhala ngapha abathi hayi ufile sinamhla siyamgcibela yibonaba. Yikho kakho kuphathi yethu ye-CCC ubaba uMbeni Samson ungokamonzora yibo abazathenga isikipa bagijime bengani ngabethu bezama ukudiliza. Intsho lokukhuluma kwakhe limzwile esithi iphathi ayisela abantu ngenxa yokuthi kwakhethwa abanye abantu abangayisibo. Sasingakhetha yena engasiyo memba yethu inina imhlolo leyo siyabona.
Lathi siyabonga umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde sabuza uMbeme ukuthi uyavumelana na lokukhulunywa nguMafa. Ke sizwe ukuthi yena uthini.
Umubaba uMafa esithi ansilo lunga le CCC kahle ngimqondise lapho baba Mafa umungazi 2 weeks back yi 2 weeks yini leyo owambonayo wena usizontshela ukuthi wena hayi awusangeni ku race yama MPs usungena ku Senate ngakuchayela ihlombe ngakufakela le nomination baba Mafa yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho eGweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo thina sibhuci bulawayo ngenyawo si senza i-door to door, sisenza umgwazo. Ubukhona yini na baba Mafa kumgwazweni lo kade siuyenza. Uma usithi ngililunga le-CCC baba Mafa, uyakhumbula yini ukuthi i-CCC ifonywa sibe sesikhona ku-CCC njengoba usithi ukuthi umama uMakhube wakho waba ku-MDCT lawe waku-Alliance. Mina lami ngangu-MDCT, wena baba Mafa ku-Alliance. Yadilika ke-Alliance, thina sasuka lathi ku-MDCT. Sazobumba i-CCC ndawonye yikho sasibuya lamalo kuze lembone ukuthi abantu bengavoteli izana uPF kuma-by elections. Ama-by elections engangiwakhankasela baba Mafa mbhoda ngomhlaba. Umgwazo engangiwuyenza baba Mafa mbhoda ngomhlaba i-2 weeks yini ngu-CCC ngu-MDCT. So ngumonzora. So baba Mafa asifakeni into ngeqiniso esimele sikulungisise ebandleni lethu le-CCC ekumele ubabusha misa ekuzisisa ikuthi kayehle phansi lokho kutsho ukuthi mayuyu kwaphambaniseka ezokutsho yena ekutsho yena ngendlela ongakutsho ngayo ukhankasela ukuthi mayuyu bantu saphambanisa singathi uma sithi kwaphambaniseka sibe sibhica abanye ngodaka sizigezisa thina kayisiko labantu abakhangeleyo baza kuthatha baba Mafa ukuthi gawukho eqinisweni bazagcina besola njalo iphathi ukuthi kube kuhle baba Mafa asikuthatheni ngoku ukuthi kwaphambaniseka njengoba ezinye izinto lawo wawusithi ukufaka mgceke ukuthi kawuzange uzinanzelele kawuzange uzibone ukuthi zizaphambanisa abantu babuhlungu baba Mafa ndawo zonke ilizwe lonke hathi emagwegwe kuphela ngile mzekeliso labantu ababelandwa baba Mafa ngabantu abalezikhundla eziphezulu beyehliswa phansi ezikhundleni bethenjiswa ukuthi bazaphiwa i-PR bayishela le-PR uma ufuna ngiqambe ngamabizo silo honorable uNomvula Mguni walandwa wacetshisa ukuthi endaweni yakhe sokungena u-Ostalosis uspokesperson wethu sakuvuma lokhu wayehla yena wathi sekuyehlile eseyehlile wayithola na yini PR ube kumonzora na yini ngoba ubesebenza ematobo kuma-by election wasebenza ePlumtree kuma-by election alapha kobulawayo ube elandwa ngabantu abasuka laseHarare besizocela la ngemota yakhe besizocela lendawo yakhe okuthiwa yilodge yokuthi sicela sichathame lapha sizosebenza lapha sifuna ukwenza umsebenzi weparty laye ekuyenza ngenhliziyo yethu ukuthi siye phambili sikhiphe izana uPF baba Mafa into embi kithi izana uPF labantu abaqamba amanga.
Lo ke ngumnumzana Samson Mubhemi ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkonzo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezinlive.com lilodaba lokuthi isikliwe ebesihlome ngombhobho ebesihlome ngenqamu sigwaze sathathela imali edlula inkulungwane zamadola eziyinkulungwane ezilithumi lane US $14,000 isisebenzi senkampani yeHamara kobulawayo ngolwesithathu. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi inhlanganiso ezimbalwa ezilwela ilungelo likaZulu sezisole ukuchaywa ngabantu abangaziwayo okwenziwe igqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana uBay Shaba ngolwesithathu ebusuku. Leli phephandaba lithi uShaba wabizwa ngumuntu owathi ufuna uncedo lokumela kodwa uthe efika lapho obekumele bahlangane khona wasehlaselwa ngamadoda amane amchaya amthiya eqalekile. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
njani emsakazweni hayi ukhuluma ngumdala uNcube Samusa. Mthandi kuphendula umama lo wenkawu uthi usobhuza egijima labantu abakhampenayo. Hayi engethuki indlala mama, indlala isintwazi mangukuqonda usobhuka bakatesi lawo sebekhaya lidlelo umulambili yagijima akazoba seyadike kwenze njani ngoba azukhaya lokho esiswini kuphela ngoba ungathi uthi usobhuka lo usobhuka ogijima ngokwentshe nguvele. Hayi akula kunye kokwenza mama ungethuki indlala.
Hayi mina ngubuhlungu gawula. Hayi mangikhumbula ugawula ukuthi ngahlala ezintabeni. Angazi ukuthi umntwana umuntu wazale kanjani, angazi ukuthi umuntu onjani. Ya ugawula isilima ene ulomona. Yazi ngifisa ukungithola ama phone number ke ngimtshele 99 ngoba mangikhuluma la ku Studio 7 kufana lokuthi ngikankhulume. Yazi ugawula ngifuna ama phone number ke ngimtshele 99 ukuthi uza fehlupheka.
Salibonani, salibonani we Studio 7 Mancube welulwane. Sesidubekile bakithi ngempisi sisiqedele imbuzi sicela silukuncediswa ukuthi singancediswa njani. Impisi sisiqedele imbuzi asilakwazi ukuthi siyenzeni. Ezivayeni yangena langathi evele akusela lapho engagodi khona lezivayeni konke. Siyacela sibili, siyacela ukuthi ningasihambisela umpikelo uye phezulu. Siyabonga.
Studio 7 litshona njani badala? Thina siyatshona kuphela ukulibongela kakhulu umsebenzi nomuhle elisinikezana isikhathi zonke. Futhi uNkulunkulu engayelobusisa liqhube kahle umsebenzi wenu hlobona phakathi. Into ekhona ngathanda ukukhuluma kakhulu sikhuthaza abantu kakhulu kumbe ukubonisa abantu kakhulu abe-MRP. Abantu bemthakazi please, into esiyilwela thina lapha eZimbabwe ukuthi sikhiphe umbuso wezanu oyiwo kakhulu ohlukumeze ilizwe lethu lazakhe esigabeni esiyiso namhlanje. Ngoba uyabona ukuthi namhlanje imali yeZimbabwe iminjani ifila kulalo nakulalo. Kodwa abantu be-RP into abaphambanisa ngayo ukuthi basuka bachothwa ze-CCC. Ingane i-CCC yiyo esibulele ilizwe bona bazenze okuhle okungcono. Hayi, into esilwela lapha nama-parties wonke ayeZimbabwe silwela ukuthi sikhiphe izanu sivuse ilizwe lethu. Njalo i-MRP kanti bangene ku-president so ngangezinye indlela ngabantu abafuna ukuvusa ilizwe lakithi ngaba bahlangana labantu be-CCC. Obviously ku-president abavotele i-CCC ngoba yibo abafuna ukuthi sikhiphe izandla. Kuthi sinxa sesifika isikhathi sisebenzisa okomthwakazi lo kumbe owethu ma kuzakwaniseka lokhu i-CCC siwinile kusebenzeke kumbe kuzaphela kunjalo kubonakala ukuthi umthwakazi uya ngaphi. Manje kwakathesi ningadonsa kuchethozana ngapha kufuna ukudilizana i-CCC ngapha abafuna ukhiphiza nizaphuma njani izandizwe lokho lisipha sipha abantu abethu behlupheka asizameni ukuthi sikusebenzeni sonkeni sibamba nesikhiphizane kuphela kawansi sizabona lokho kokuchethozana lokohlukana kohlukane kuhle kunjalo ngiyabonga kakhulu ukukhuluma nosithanda kule kuzwana
salibona siyasakithi samandebele sakomthakazi sela siyasakithi simeleni iqiniso abantu bakithi bayakhala bayahlupheka ngithi phambili ngomthakazi viva ngesiyasakithi yithi kuphela siyasakithi lizwe lamandebele singakathola inkululeko kwele Afrika sisukumeni sizimele sifuneni inkululeko cela singayasathiswa umuntu asimeleni iqiniso uNkulunkulu phela becela ngozehlisayo undodana Ivan kunzencane umetholojo phazi komlevo isikithi phambili ngomthakazi cela sixolelaneni lapho okulendlala khona asihambiseni ukudla sizwelaneni sibelothando
basakazi basakazi lindlaso phela na engikhulumayo incibane lapha elibhansi kabeni manda ya indaba enizokhetho la kakhulu bengicelisa ukuthi kube ibandla lethu lyananzelele i-Triple C la bona ngathi i-system esetshenziswayo le ma-primary election ukuthi kunama-primary kusetshenziswa i-process le ebikhona i-nomination bathi i-vetting bethi i-caucus verification izitage zonke lezo bese kuthiwa finally kuzophuma impumela yokuthi ubani onqobileyo bona ngathi kokuzositshayisa kakhulu ukube iparty ingatshintshi i-system yokhetho bona kuthi uma-primary election abenze ama-primary straight abenze ama-primary straight kakhulu ngoba ma kungenjalo vele sesizolimali kuzodiliza ibandla lokho ngoba manje abanye abantu kakhulu ingozi engibonisa bekusiba nobucoti i-committee emele iparty ibifaka abangani bayo ezigabeni kuthola ukuthi kuma-councillors kakhulu kungena umuntu ongelabantu abaningi kungena umuntu labantu abalutshwane or labantu abaningi asale ngaphandle automatically khona lapho okungene khona umuntu olabantu abalutshwane iparty vele isidliwe i-ZANU PF khona lapho so isicelo yokuthi kube kunenhlolo ezikulandelelayo konke lokho because upresident mhlawumbe yena akakwazi kwenzeka izinto ezo kodwa ke kuyingozi enkulu khona lokho
ngishona njani basakazi abahlinakalelo labahle hhayi okungeneki kulamalanga kustudio sengena avulayo thoma o-odio asazi ukuthi uvula ngize kuhluku kakhulu ngithinte indaba yabafundi laba abawoshwane ngoshelo job isikhala hhayi kuhluku bantu okwenzakala ezweni lakithi kutuyabheka lapho kwasemzansi nakwi-anc sitrayele ubhoti sitrayele ubhulo sebefuna ukuthi bevotele ngathi ngoba i-anc base siyakhankasa ngathi lapha nje into ebugcini uthi uyayekhaya khona kale lakuyatshela ukuthi tomsoro wabuya wakho kanti sizaphethelaphi ishuwe hhayi okwethu kuzima kodwa laba abaceli laba abanye abakhona asegoli bayobatshela ngendaba zepolitiki ukuthi asabeso rejist ukuvota siguqulele izinto abafuna ukuzwa barilaksile hhayi sizohlupheka shuwa ake lifunde phela abantu kabili inkomo laba ingeke izize mkhulu wakustudio seven ngagcina nini hhayi hayi asithwele nzima mafuthi asihambeni sona
studio seven studio seven ngicela makushwakala like limphendule ma kuthiwa ihulumende yakhithi sithi khona imali isikhuphukile silamandla akaqale ementeni imali zabantu ezadliwa inflation ukuze sibone ukuthi idola leli lizaba namandla ngoba ngaphandle kokuthi areplace imali zethu azireflekshayo yena emabhenki ange silithembe ukuthi idola leli zafa laba right so yena mayele qiniso lokuthi imali si-strong kabise imali zabantu zonke zaflashwayo yikho singathemba khona ukuthi idola liyasebenza
studio seven studio seven njalo nabalaleli bakhukhuliswa usitina sikamnalazi hayi siyazizwa lezi ndaba zalo ezanu lo wathola amamali ne-corruption izanu vela kungekumangaza ngoba kukho konke okwenzayo vele kuyi-corruption yonke into eyenzayo vele yenza i-corruption nabantu bakhona bayonke bayenza i-corruption umangaze ugawule ubuzwe imibuzo emuhle ubuzwa umlalazi imibuza ngezihlobo zakhe ma ngabe ngowasetholoji kodwa ngimasabi ngendlela oyephumendela ngakhona izanu yakhe dalisa ngemphefumulo yabafowabo ngenxa yemali hayi gawule ehluleka mhlobo ehluleka sibili hayi othi kuya kuyiphi itsholotsho mina suke ngasazi ole sibili uzalo itsholotsho khona abastrat amboni dalisa ngemphefumulo yabafoweni sho kwamanje noma ungayonala inyama endlobo khuma esitrata sangonoma ngathi uyasikhangela ukhangadla ukuthi uhambe ukuphi usiye itsholotsho angikwazi hayi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 niyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318
Emhlanganweni osanda ukuqhutshwa lapho ugatsha lwezomvikela kumanyano we-United Nations olwabekelwa ngesimo esise-Republic of Congo, isiphathamandla salo manyano esibona ngezwekazi le-Afrika, unkosazana Martha Pobi, waxwayisa ukuthi LDRC alivikelekanga kunyanga ezedluleyo kuphela amaqembu ahlome ngezikhali abulala amakhulu lamakhulu abantu. Unkosazana Pobi uthi iqula le-United Nations lilondoloza ukuthula eleMonusco liyaqhubeka lisenza okusemandleni alo ukuthi ligcwalise umsebenzi walo wokuvikela umphakathi. IMonusco ilokhe ise-DRC kusukela ngomnyaka ka-1999 njalo kwengezelelwa umnyaka owodwa kusukela ngoMpalakazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa kunyanga ezimbalwa ezisanda ukwedlula, uhulumende we-DRC uthe sokufanele iMonusco isuke elizweni ngemva kokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Isiphathamandla seMelika umanyano we-United Nations, umnumzana Robert Wood, wethule umbono wakhe ngalolu daba. IMonusco akufanelanga ihlale e-DRC kokuphela, kodwa kusobala ukuthi uhulumende we-DRC kalandelanga iziqondiso ezavunyelwa nayo ezokuthi iMonusco iphume iphele kulelo lizwe ekupheleni kwawo nalo umnyaka ka-2023. Kungaphuma iMonusco kuzasala kulesikhenxe kwezomvikela esingasoze sigcwaliswe iziphathamandla zikahulumende we-DRC, okungaba lomthelela omubi ebantwini abangenelisi ukuzivikela. Umnumzana Wood uqhubeke wathi inani labadinga usizo e-DRC liqhubeka likhuphuka ngenxa yodlakela osolubangele ukuthi abantu abayisigidi beswele indawo zokuhlala njalo kube lokuhlukuluzana ngobulili okugoqela okocansi nokuhlupheka kwabantu. Ukuze sithole isisombululo kulolu daba, izigaba ezivalisa ese-DRC ese-Great Lakes Region kufanele zizimisele ukulungisa izombusazwe, ukukhulumisana nokugcwalisa iziqondiso ezavunyelwa nayo. Izigaba lezi ziyayidinga njalo iMonusco. Umnumzana Wood ugcizelele wathi elemelika lizimisele ukubona ukuthi iMonusco iyagcwalisa zonke izimiso zayo ezokuvikela abantu lokuncedisa i-DRC guquke kwezombusazwe, kwezemithetho lezomvikela. Ukuze umkhankaso lo uphumelele, ufuna usekelo oluvela kukhanseli lakuhulumende we-DRC. Abantu be-DRC kufanele babe lokuthula, njalo elemelika liyabasekela ukuthi babe lekusasa engcono. Kugqiba umnumzana Wood.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Manai Wazin Zwan Konja janga window mchoba eh konja janga window mchoba Zwan konja janga window mchoba Zwan konja janga window mchoba Manai konja janga window mchoba Zwan 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 patengu lova Uchara skela kuchwana mtanya lova Uyazi ngili senteneya Utiki miyena agala ndabu zonlobola Afansi kire chingi ya chombola Tonki chapu vela ngia bakola Ama yelo aba mnyama jenge Coca-Cola Inga pala nga pa jenga mabire ngola Nkonja njanga window mchoba Eh, konja njanga window mchoba Zwa, konja njanga window mchoba Zwa, konja njanga window mchoba Manai, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, mina nso pare. Ni plan jenga chomde mbare. Ni lenga njenga chonke tare. Anzwa gali nje mina njenga chugele sawe. Ongi melele mausufaya. Mafuna manamba mizo kaya. Ogo bafazi li dimon sokfunu makaya.
Uma 9 esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Hayi, isikhathi njengoba ngisitsho asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke sizadibana nje ngeviki ezayo ngomvulo. kodwa zikhona ezinye indaba msuku zonke kusihlwa ngo 7:30. Olifisela impela sonto elichukela, igama lami ngo Chris Gande.